sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-18 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale lokwamukela amagama abazancintisa kukhetho lwama-by-elections ele-nomination court oluzaqutshwa ngonhlolanja ozayo lihlala lamhlanje.
Ukuhlukana kwembono kakusho ukuthi bayizitha, kudinga nje kuphela ukuthi babonisane. Izikhathi eziningi okwenza babone sengathi ababoni ngaso linye kubangwa ukuthi kabakhulumisane, kabaxoxisane.
Amalunga edale lephalamende awebandla leZANU-PF atshela umphathintambo wezemali ukuthi bafuna ukuphiwa imota ezilohlonzi, baphiwe njalo izindlu, bavunyelwe ukuyalala emahoteleni labomgabo.
Kusegcene ukuthi abantu abasimelayo ngabahuquluzi benethu. Ngezinye indlela kutsho ukuthi thina njengabantu abavotayo sivotela abantu abarongo. Abafisa ukuba nabayihuquluza inotho bazinothise bona, bakhohlwe ngabantu ababalandelayo.
Agambe inyathelo elithethwe ngumnumzana Jacob Zuma weSouth Africa elokungasekela ibandla le-ANC kukhetho oluzayo kuzabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe.
ANC yazakala ngo-2017 kuphuma kaZuma lapha. Yafi ANC kwaphana akokuthi asoziphinde izivume ivuke futhi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale lokwamukela amagama abazancintisa kukhetho lwama-by-elections ele-nomination court oluzaqutshwa ngonhlolanja ozayo lizahlala lamuhla. Kulezigaba ezilithumi lambili 18 ezasala zileziqhenxe ngemva kokuxotshwa kwamalunga edale lephalamende ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi nguNobhala Jikelele webandla le-CCC. Abaxotshwayo lapho okumele kube lokhetho babalisa umnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli saleli bandla, lo mnumzana Amos Chibaya kunye labanye. Kodwa igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole utshele iStudio 7 ukuthi bazavimba amalunga axotshwayo ukuthi ancintise njalo. Sehlulekile ukukhuluma lamalunga la abalisa umnumzana Siziba. Kusenjalo, ibandla le-CCC lehlulekile ukuqhuba umhlangano walo we-rally obukhangelelwe kwenzelwa eChitungwiza izolo lamhlanje izolo lanxa bebethole imvumo yamapholisa. Ugatsha lokwethulwa kwembiko kuleli bandla alwethulanga imbangela yokungaqutshwa komhlangano lo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokuxokozela ebandleni leli abanye besethesa inkokheli webandla mnumzana Nelson Chamisa icala lokufaka eceleni inkokheli eyasungula leli bandla ebalisa omnumzana Welshman Ncube loTenda Ibithi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Kuyo yonke into ebonakala ingxabano kulalokho okuthiwa ngesikhiwa yi-opportunity esithi lithuba lokuthi lilungise lokho ngabe kuhlupha. Ngakho-ke kusadinge ukuthi kuhlanganiswe amakhanda babonisane. UZulu uyakudinga khona lokho, i-democracy iyakudinga khona lokho, amalungelo abantu ayakudinga khona lokho, i-constitution ukuhlonitshwa kwayo iyakudinga khona lokho, i-strong opposition iyadingakala, kanti-ke i-democratic ruling party iyadingakala. Wonke khona lokho ukuthi abantu baxhumane kahle ngamakhanda. Bangabe besehlukana ngembono, abantu kabayingancane bengamanzi. Ukuhlukana kwembono kakutsho ukuthi bayizitha, kudinga nje kuphela ukuthi babonisane. Izikhathi eziningi okwenza babone sengathi ababoni ngaso linye kubangwa ukuthi kabakhulumisane, kabaxoxisane, bazabona ukuthi bacabanga ngendlela efanayo base bebambisana besiya phambili.
Khona okwenzakalayo ikakhulu kunkokheli esibona bafakwe eceleni abafana labo Welshman Ncube labo Tenda Ibithi, kodwa sibone uNcube ephuma kuTwitter lesazakala ngokuthi X ekhuluma ukuba naye kathakazelelanga indlela abasuswa ngayo. Ungasela ukuthi wena ukubona njani lo?
Konke khona lokho kuvezwa kahle kamhlopho ukuthi amathubo okuxoxisana ayadingakala. Akubayeke ukuxoxisana ebandla bayexoxisana ensitha, bayebonisana ensitha, abaginye ilitshe behle ezihlalweni ezinkulu. Ngokuba yikho lokho okudingwa ngabantu beZimbabwe ukuthi babonisane ngoba bonke bayadingakala. Wonke umuntu uyadingakala. Akungabi khona osalayo, akungabi khona ohamba yedwa, akungabi khona abahamba beba bili. Wonke umuntu uyadingakala kababambisana. Ngakho ke konke lokho kuzadinga ukuthi baxoxisane. Njalo ke khona lokho okwenzakalayo kakutsho ukuthi bayizitha, kakutsho ukuthi ngeke bahambisane, kutsho ukubaphithuba lokuthi bakhulumisane. Inhlanganiso yenhlanganiso iphumelela nxa ngabe imbono ijiyana, ngokuba kungaba lombono wodwa kuba lengozi enkulu, kodwa kungaba lembono emnengi kuyabahlomisa khona lokhana kubenze ukuthi bahambe baphumelele kulokho abafuna ukukwenza.
Umnumzana Efidlela Ncube ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Amalunga edale lePhalamende awebandla leZANU PF atshele umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukuthi bafuna ukuphiwa imota ezilohlonzi, baphiwe izindlu njalo bavunyelwe ukulala emahoteleni labomkabo. Amalunga eZANU PF asele eyiwo wodwa edale ngolwesihlanu ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC ngeviki edluleyo ngoba ebekhonona ngokugcotshwa kukamnumzana Scott Sakuphanya owezanu PF. Amalunga edale awezanu PF la abikwa ethe awafuni ukuphiwa imota ezilentengo ephansi kwenkulungwane zamadola eMelika angamachumi ayisithupha $60,000 ngoba zingelasithunzi. Omela imasingo South edale umnumzana Tanatswa Mukomberi uthe inengi lamalunga alenelisi ukuthenga impahla ezibukekayo ezifana lamasudu. Umphathintambo uNcube uthe uzagcwayisisa lolu daba ngenjongo yokukhwezela imali abayiphiwayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Kusegcini ukuthi abantu abasimelayo ngabahuquluzi benethu. Ngezindlela kusho ukuthi thina njengabantu abavotayo sivotela abantu abarongo. Abafisa ukuba nabayehuquluza inotho bazinothise bona bakhohlwe ngabantu ababalandelayo. Lakhona ukuthi baye ukuthi bona imota ye-60,000 yimota engelahlonzi kususisisi. Ebengicabanga ukuthi bazobe bethi hayi bathenga nje imota ezilula ezingaduliyo kwenzela ukuthi imali eningi iqhubeke ingene ku-education, ingene ku-health, incedise isizwe ukuthuthuka. Kodwa bona bakhuluma ngezimoto. I think lokho akusivula amehlo njengabantu abavotayo beZimbabwe ukuthi kwisikhathi esilandelayo asikhethene abantu esikhohlwe kakhulu ngokuthi umuntu lo ukulephi ibandla elezombangaso. Ngoba sosegcekeni ukuthi lapha sikhethe abantu abangafanele abangameli bantu, abantu abahamba ngale besiyazinothisa bona. Lakhona ukuthi uyekuzwa u-member of parliament sithi hayi laba bekhona kule item edlulileyo banikwa abantu ama-40,000 lawa sebefuna bathole leyo mali. Bathi ukuthi lezi moto abazithenga last time kwakuthiwa yi-90,000 bona bathengela imoto ye-$60,000 so bacela leyo mali bayibisele. Kuyatshengisa ukuthi hayi silabantu abarong ephalamente sikhanele bakhuluma indaba yentuthuko ye-development yokuvusela ezomnotho welizwe bona bakhuluma ngezimoto zabo. So hayi kuyinto elusizi njalo eyangisayo okuthi nje abantu bezimbabwe asifule namehlo sibone ukuthi abantu esibakhethileyo la ama-MPs ezanu PF ngabantu sebehlale ePhalamende kwesikhathi eside njalo bebusa ilizwe. Sebefike esigabeni sokuthi sathithina engxenye hayi abasacabanga ukuthi kuyiwe ngabona sebefuna ubana bazinothe kuphela.
Manje lokhu kungakutshengisani ngohlonzi lwamalunga avotelwayo?
Uhlupho esilalo kathi seZimbabwe ukuthi abantu abavoteli muntu. Abantu bavotela iparty ethile. Yikho unanzela ukuthi ungaya emakhaya uyathola kule ndawo abantu abavotela umember of parliament kumbe ukhansila bese sekhethe ukuthi abantu bethu abamazi kodwa bavotelayo ngoba kuyabe vele egqoke ibhathi eleZANU PF emakhaya kujwayelekile lokho. Ubuye emadorobheni sokukhetha u-MB wakhetha ukhansila uzabantu abamazi ngoba lo muntu begqoke ibhathi ele-CCC. Ngezinye indlela abantu beZimbabwe laba esilahleka khona sivotela kuvotela ama political parties asumuntu and ama political parties asekwazi ukuthi kuvotelwa bona avotela umuntu thina njengabahlali umbe njengabantu abavotayo bayenza lokuthi sebesi abuse babona abantu laba landaba lo muntu bona sefalo bakuyini okufakiweyo because lalo hlupho lokuthi abantu abangenileyo but manje izimoto ngabe sikhethe abantu abalohlonzi abantu abamela abantu abantu abahlonipha abantu abantu abaziyo ukuthi lizwe file ithuthuke abantu abanazela ukuthi umkhono molilizwe ufile ufuna ukuvuselela abantu abanazela ukuthi industry ufile ivuselele abantu abanazela ukuthi izikolo zethu lezemfundo ziphakameze phezulu abantu abanazela ukuthi ezibhedlela kufanele kube lezibhedlela ezakhiwayo kubana zinethuzulu zibe le mithi zibe le mtshini yokuhlola ukuthi zibona umuntu uhluthwa yini ngathi ivota silaleyo ngqondo bekuzaba indlela engcono kakhulu yokuba lelizwe lithuthuke but ngalokho esikubonayo hhayi bantu bakithi ake sivuleka amehlo sesizizwele ukuthi lokho esikwenzileyo into eyangisayo ngoba ibhajeti leyo ungayinanzelela ngawuqoqa labantu abantu vele abaningi bebeyisola ngendlela ezinenge ezithiyeneyo and belezizathu thina abantu ama-MP bazo bafike epalamende bafike badibhete ngako ukuthi abantu bathini bandle but bona sebekhuluma ngemota zabo sebekhuluma ukuthi bafuna izindlu into ezingakhulunywa ngabantu sokuthi abalava vele abalandaba labantu bona bafisa ukuba nothisayo bona bodwa so kasimangali lelizwe indaba lisesimene esiso sona ngibona ungathi asiyindawo kodwa isinqumo esikhona ukuba lesenziwa ngabantu ukuthi hhayi siqhubeka siyaphambili ake sifunde ukuvotela umuntu hathi ukuvotela umuntu ngoba igqoke ijacket le-political party ethile kuzasikhathaza lokho kuzenza izwe lihlayele iphansi lingelantuthuko so ke ekugcine kwako konke bese silala ama-MPs analafuna izimota afuna lezindlu abezanupf ephalamente kuyala kwabahloni babantu ababakhethayo
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ocubungula izembusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Gambe inyathelo elithethwe ngumnumzana Jacob Zuma wakwele South Africa lokungasekeli ibandla le-ANC kukhetho oluzayo kuzabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe. UZuma uveze ukuba kasoze aqhuquzele abantu ukuthi bavotele ibandla le-ANC ngoba esithi seliphambuke kunjongo yomdabu walo. Uthe uzavotela ibandla elitsha elithiwa umkhonto wesizwe elilenkokheli eyabaxeqebuka kubandla le-ANC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jays Simanampofu.
Ngokubona kwami inyathelo elithethwe ngupresident uZuma elokubumba elinye ibandla njalo atsho ukuthi akasoze avotele i-ANC ngibona ngathi sibili is-clear message ethunyelwa kuRamaphosa ngamanye ama-leaders ngoba kunje so umnumzana uthi abombekela utsho njalo uthe khona akenelisi ukuthi ayitshela abantu amanga ukuthi abavotele i-ANC ngoba i-ANC le khona ngathi ayisiyo abayaziyo i-ANC ngeqiniso sibili hhayi i-ANC le khona manje ayisiyo i-ANC le ihlo ngo 2017 ANC yazakala ngo 2017 kuphuma kaZuma lapha yafi ANC kwaphana akokuthi asozipinde izivume ivuke futhi isipikiri sokugcina kukhofini ye-ANC satshaywa mzana kufakwa umbalula ukuthi abe ngusecretary general we-ANC lwana ipolitics akayazi akayizwisisi ngumuntu nje ofana lezi inkokheli esinazo ekhaya ezithanda i-publicity kakhulu ezithandayo khani ukuthi ezilandela ukuthi ma kulo msindo funa nje abantu bezo msindo bejabula zenza ithi zizinkokhe nangaleyo ndlela akusiye umuntu ongaphatha isikhundla esikhundla se-ANC. So lokhu kutshengisa ukuthi umnumzana uRamaphosa umsebenzi umehlule yena vele ama-credentials akhe abe vele ne-question mark ku-ANC ngoba ngeqiniso ngathi uyiphapheti ukungena kwenzileyo ku-conference yabakhona e-Nazareth laphana kwaba yikuthi usponsiwe and abantu abamsponsa ukuthi abe ngupresident abasponsa i-campaign yakhe ngabamhlophe abahlanganise e-Rupert ne-Open Hamer. So ngezinye indlela labo bantu futhi basponsa i-EDA the same people wana abasponsa i-EA abasponsa uRamaphosa abantu abasponsa i-DA i-DA siyakwazi sonke ukuthi iyiphathi ephume ku-national party eyayigokholwa ngu-Frederick William de Klerk labo PW Board. So ke kule question mark ngoba abanye bathi khona vele khona manje i-ANC iranwa yi-DA i-ANC icontrolwa yi-DA uRamaphosa izinto eziningi eziyabe zingathi i-DA yayivumelani lazo vele akazenzi ngoba yikho lapha adla khona so bathi ise-DA ran or ise DA run ANC so kunzima kakhulu
manje ngokubona kwakho
ibandla le ANC lizanqotshwa yini kukhetho oluzayo nxa sikhangele lokhu okukhulunywe ngumnumzana Zuma.
Then yona i-ANC imajority ayizokuyithola ke kuyaba yinto embi ukuthi i-ANC igcine seyidinga ukuthi yenze i-coalition. Mkhumbulo omunye enye i-veteran Murathi Nguluta uMsimanga lowo bengathi usefuna ukuphuma ekhuluma lapha ngibona kumabona kuthi lapha ethi i-ANC kumele ukuthi izimisele ukuthi izayenzeka i-coalition ne-DA. Lokho ke kwatsho kwabakhomba ukuthi i-ANC ayisekho. Uma i-ANC singafuna ukwenza i-coalition ne-DA saka iyona DA sazal isuke kuphi iparty yiphi ngovele ngokudalwa kwayo. Selokhana kutshengisa ukuthi i-ANC isesimeni esibi, imajority ayizokuyithola. Izaluza ama-seats amaningi kakhulu, izoluza ama-votes amaningi kakhulu. Embona ukuthi ama-voters amaningi azodliwa yi-DA, azodliwa yi-EFF ekhokhelwa ngumnumzana uJulius Malema. Then i-DA izokwala ilokhu ikhona ibonakala nje isebenza khona kwendlela esebenza ngayo. Kodwa i-ANC kukhanya ngathi iyafa ngo-2017. From 2017 angeke iphindwe ANC lana yabo Mandela ayisoziwe ANC kaThabo Mbeki ayisoziwe ANC kaJacob Zuma ngoba siyakhumbula uJacob Zuma maye zongena embusweni nguye umuntu masibheka ama percentage wathola percentage enkulu udlula eyathola nguMandela udlula eyathola nguThabo Mbeki so uJacob Zuma wasebenzela abantu loba nje kwaba lalo khona lokhana okuthiwa wakwenza kodwa ke ngoba into ezingacacile ngezangkhona so iANC embusweni kuzoba nzima kasi afanele le DA.
Hello ke ngumnumzana Cassius Ajayze Semanampofu isizalwane seZimbabwe ihlala kule South Africa. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkulumo zokukhumisana umlotha phezu kodaba lweGugurahundi ezizakhokhelwa zinduna zizaqala ekuqaleni komnyaka ozayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amanzi asezavalwa okwamalanga amabili ngeviki koBulawayo ngenxa yokwehla kwamanzi emadamu alethela leli dolobho. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 njani basakazi ngiyalibingelela uma khona le mabusweni esiganda wonkosikazi. Mina igama engilisho ngalokho sokusenziwa nguwesamncube. Uwesamncube ibattalion 1 labo sengezwa Chabangu. That's why wabavalela phandle uChamisa ngoba zimpimpi badla kuZanu-PF laba bantu. Lokho tshona besola uChamisa bethu wenze lokhu ngutando kayiphikiswa. Uyabona ukuthi i-information masiyenza emkulwini wangkhaya. Ungayizwisizwakala kubo makhelwane basophu khona apha ekhaya. UChamisa never wrong, Chamisa is right. Yibo abadiliza ibandla leli njengabo sengezo Thabang babe ku MDCT bayobuya manje sebezobangisa lapha ku TPC overthrow of which bathunywa izalo. Nanko usengezo Thabang uthengelwe indlu unanga go right. If kuyikuthi ubemele i TPC wayeza diliza njani ama councillors ama MP afaka wakhe ehlanganisa konke lawezano njengabo Sandra Ndebele ubafake njani? Kulabanye abesishoneni kodwa babusa iBulawayo bengabe sishoneni through to izano. Ababoni nje khona ukuthi usengezwe Thabang nguye umxabanisi obophanisa izinja ngomsila. Nguye umuntu oyirabisha odubeka isizalukazi zemakhaya ezingekho kuZanu-PF ezingaholiyo ezikhala imini lebusuku ezingela abantwana abasebenzayo eGoli or eZimbabwe. Abantu labana abandla lukhlubhu balala bengadlanga but iZanu-PF ikhetha ababo. Ayila ukuthi umuntu woko eZimbabwe ngoweZanu-PF. Yona ikhetha abayo. Wrong into enziwa yigovernment yaseZimbabwe.
Studio 7 ninjani? Hawu siyaphila. Sibonga indaba enisinikeza zona. Hawu ezimnandi. Siyabonga kakhulu. Sengathi ningahlala ninjalo nisithumela njalo nje. Bengicela impela nje unakuthi iphimbo lami liyafinyelela lapho. Ningangibuzela ubaba umnankagwa nje impela ukuthi njengoba amaChina eminikeza ikhali nezimoto zempi nezikepe neindiza ulwa nobani impi ayilwa yozaphi into ezingaka ulwa nobani yabonga ngina wamane
studio 7 salibona livuka kanjani labalaleli khethanini uchabanga kube nguye umkhokheli etriplus uchamisakala sithunzo kwamanje wawumana lapho uchamisa uthi kamazi uchabanga umuntu abakhule bonke sesitha kamazi mina ngimazi uchabanga since from kudala from MDC Alliance wangena ku-triplus okwamanje ngoba usekufanele ukuthi abe ngumuntu osesebenzela isizwe seZimbabwe selisithi kona kasuye umuntu we-triplus liyayangisa abantu be-triplus uChabanga right 100% khangela nini ke uselichatshela abantu bakini bakomthwakazi achamandebele kuphela ayilineup kaChabanga inathisa amanzi iphuzisa amanzi iphuzisa icoffee fever Chabanga fever awu yindoda emadodeni uyivekile induku ebandla Chabanga ngiyabonga
siyabingelela sebonso 7 ngiya Dumaza okuzwa iBotswana la isala ukuthi amaZimbabwe angena ngala passport kodwa khona masuthi ufakele ibubo kuyiqiniso ngoba abantu beZimbabwe abasezwa umuntu emhlabeni zonke jikelele ngendaba yezano PF amazwe omhlabi iAfrica yonke abancedise amaZimbabwe bethole isisombululo sokukhipha izano PF kamnangagwa embusweni kufakwe iopposition ezakwazi ukubisela isizotha samaZimbabweni ukuthi ahlonipheke umhlaba wonke lo ungabona bengasenandaba nabo noma bebuya bengana amapassport ukuthi uyangena ngeisithupha ngoba kula mZimbabwe ngombona esuke eZimbabwe siyeBotswana eBotswana kushisa kanje ilanga akula ngisho nendlela yokulima eBotswana abantu beZimbabwe bathile izwe lingakwazi ukulima bethola ukudla behamba besatshiswa lilanga lenkanga leBotswana beze bexoshwa khona bekwezikafuleni khona bese imisebenzi engathi ishunje ukuthi bethole impuphu so izano PF yiyo ekhiphe isithunzi samaZimbabweni umhlaba wonke izano PF yiyo mele ikhithwe embusweni amazwe onke encedisana neopposition ukuthi ke kubusa iopposition kuzaba ngcono eZimbabwe siyabona
njani umthembo kulumayo thanda ukukhuluma inkulumo leka Papa Joseph Chuma ngendaba ka Job Scala wathi Job Scala maybe into yenza ukuthi avalelwe nabanye bakhe be TPC uthi ngoba bayesaba ukuthi uzogengula uRockzema uChamisa hayi Papa Chuma TPC ingena kuphi because amakhoti ngawezana lokho kuyazakala anti hayi bantu abadala nithanda ukuphika iqiniso nje amakhoti ezibaba captured izano ungabofaka iTPC endaweni engayisiyo njalo ungabogugula inkulumo babuchuma uyenze bese side lakho lokho kusegcekeni even umntwana omncane uyakwazi khonoko eyi yazi nyake ngizibuza ukuthi abantu bezana indlela abanamanga ngayo banabantwana banabafazi xa beqamba amanga nje bathini bafazini babo nasebantwaneni abanje liyarhutshula mntu omdala
i-covid yathi isandafika bazenza bona abantu la abantu abalozelo betshela amanye amazwe kutshona kuvala ilizwi abantu bevalile ezindlini imithovu abantu bemiswa yonke le corruption eyenzakala lapha nako ke lamhlanje i-covid iphelile kodwa izalo PF loku iqhubeka ibulala abantu izalo PF loku iqhubeka ithumba abantu izalo PF loku iqhubeka ibopha abantu i-covid yaphela kodwa zingakho izidumbu ezikamnangagwa eziloku zisiba phansi kube abantu babulawa i-covid kube kungcono kube not ukuthi bebulawa izalo PF kumanje uthenge izikhali zenu kumanje uthenge izikhali zokubulala abantu akula mkhuhlane ongadlula izalo PF akula nto engaba sabisayo njengezalo PF izalo PF acedile abantu khuluma kanje ebhalakwe lapha more than 20,000 abalapha more than 20,000 imphefumulo engelacala ezulazulayo esebhalakwe lapha kodwa ngeke beliboni izulu abantu labo ngeke beliboni izulu omnakagwa labo that's why ubona belamabhadi yonke indawo behamba bendulazeka kuphela sebebulela abantu abaningi kakhulu laba abantu labo ibhalakwe vele ngomthetho langeqiniso indawo lena kumele kube ngayindawo ehlontshwayo leya kodwa still abafowethu bathi bezama ukuthi bezama ukuthi belungise bayahamba futhi bayadivisa azi inhliziyo yabo ihlungu kakhulu ngalabo omnakagwa labo abantu balala bengadlanga emakhaya lapha
Tito seven njinjani basakazi bethu ngenhlonipho nangokujabula la ngidilinjani ukuphila lonke njeamagumbi amanomhlaba thina into endizayikhuluma lapha iChamisa sizamlandela kakhulu sizamlandela kakhulu umkhokheli wethu lokho ukuthi izehlukana laye hhayi asehlukane laye into emangazayo ngamagama kaWelshman uWelshman nxa esithi uChamisa ulenkani akatshelwa lutho ngamanga la kuthongrayi batsho njalo uWelshman
watu tsangara ulenga mbele ngasi wifungu wa zincho za wazi nga langa ndo wetikizia kwa timu uta wabandwe ngezo na mbenza njalu abaha ambe bapume emu kuchamisa wazi nzile umbewe eto ina ndolo kuze uchaba mba wana usibuwa nutu waza balabala ndeli hini mba yu mga batale zinya kanyaka yonke leka isi kuti pazi mpimbi batandi mali ya kuu abala ndalo utuwa lungi silishu katesi uchamisa ulenga ni wazi nge kamba manga amanga la kulumai amanga fila shaza choko kamba mangu wesimen kasi ambele njavaleli sapu Asila ndabala, hicha misa sizo mlandira. Endika isi mengeto luba zizi sizo siba nengi. Aba haamba, asila ndabala, watina sizo sana, supporti ya nucha misa. Asole sitelinda mwizu andra sezeli, luba zizi asina tingalutu. Asila president, wana udentanda, nekineli zengetu.
Ama vuhu izano, hei unomtobu zdebu sena, anza ingizo mtu studio 7, puluma kwa. Ama inama ingizo wezo kumane na wetu ya mtu. Uhu zilu kutika andi, maa uochwa, abe triple C kupela, ezimbabu. Kani kujuta abe zano vena. Uchitinga makolo asipizi ngongwele ngwele abantu bezala vela bawoni bona abala macala ugawula ukuthi vele ababutshwa lo Joseph Chuma abantu ababutshwa uthuthi abala macala ezenzithi kaniyena uJoseph Chuma ukhomentani uwithdraw kwephathi engasiyo yakho kanti bengaze bewithdrawe eparliament wena Joseph Chuma uluzani ufunani anti na izano vele lifuna bawithdrawe ukuthi lisale liyi-one party state lilodwa I think labafazi bene bayalitshela ezindlini ukuthi ayiyawana laba mdala kwinto kwabo lokhu yingcekeza kuthiyana but ngenxa yokuthi elagadi isilwane vele akusehleki.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba lokuzilibazisa silo Gibbs Dube we-Studio 7.
Okuzalilo mulya muzuthini na okuzalilo mulya muzukhuluma mama.
Salibonani basakazi bamabahle ngalibingelele emsakazweni wethu umsakazi kaZulu umsakazi wethu esiwuthanda kakhulu ngibingelele phetsheya kwezilwandle ngibingelele kulo lonke likamthwakazi ngibingelele ngCalvin Moyo omakhulela endleleni isizwe eqhamuka phansi letsholotshe esigabeni sasemaBlue. Namhlanje ngizolethulela iqembu le-Unique Super Sounds, iqembu elidlala umculo we-rumba. Si-Unique Super Sounds saqala lo msebenzi wokuhlabela ngo-2018, kusho ukuthi sakhipha i-single track yethu yokuqala ngo-2020. Salandela nge-album yethu yokuqala ngo-2021 eyilesihloko sithi amaphixiphixi. Sazolandela nge-album yesibili yayilesihloko sithi umqali wendawo. So namhlanje silethulela idlala delete elisha shashashasha ele-Unique Super Sounds elilesihloko esithi sona amachaphazela, esithemba ukuthi lizoyijabulela abantu bakithi. Ingoma ezimnandi kakhulu ezithinta komncane komdala kuye wonke umuntu nje. Abadinga ukwazi kabanzi ngomculo we-Unique Super Sounds bangaxhumana nami umakhulela endleleni. Ngitholakala kulezi nombolo ze-WhatsApp ezithi 0711 66016 66016. Ngiyabonga bantu. We'll be right back.
Siyabonga Gibbs Dube ngohlelo lokuzilibazisa esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ke ukuthi silazo njalo ezinye indaba ngo 7:30 ntambama. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.